So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nogawande obesiphake indaba ngolimi lwesiShona. Elingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-9 Zibandlela 2023 nguChris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCP lithi amapholisa kawabophi abasekeli bebandla le-ZANU-PF abadala uDlakela.
Indaba ikhona ukuthi gazama uhulumeni ukuthi indaba le ayibambe isisemasini akhuze abalandeli bakhe laba.
Ibandla le-MRP lithi ukufaka amatitshala angazi indimi zesigaba lapho abafundisa khona yikho okubangela ukuthi abantwana besigaba seMandebeleni bengenzi kuhle emhlolisweni.
Amadonga ebhinga befundisa neGwarangali, amakhalanga ePlumtree befundisa neGwarangali. That's the concept of the devolution of power.
Kodwa isiphathamandla sebandla le-ZANU-PF sithi akusilo qiniso ngoba lolu daba solwalungisiswa.
Indaba esibonwe ukuthi iqakathekile kathesi wonke umbalisi wonke othathwayo uthathwa evela esigabeni sokuqandisile lokuzokwenzakela. Siyabonga.
Sinengxoxo loSenator Khalipani Phugeni ngohlelo lokuhaba izigaba zokuvotela olwe delimitation. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ivandla le-CCC lithi amapholisa kawabophi abasekeli bebandla le-ZANU-PF abadala uDlakela. Lokhu kuza ngemva kodlakela olubonakale enkundleni zebulenjini okuthiwa lwaqhamuka eMurewa ngempela sonto. Abalandeli bebandla le-CCC abangamakhehla betshaywa ezibunu ngezigodo. Isikhulumeli sebandla le-CCC esigabeni seMatabeleland South, uMnumzana Ntando Ndlela, utshele lumsakazo ukuthi lalabo abenza uDlakela esigabeni sakhe kusenziwa ukhetho lwe-insiza lasematobo belokhu bengabotshwanga, okuyikho athi kuzenzela kuzayenzakala kulabo abemurewa.
Yinto edanisayo kakhulu, yinto okufuze isolwe ikhondenywe ngazo zonke indlela ongazicabanga. Ukubona amajaha labafana lamantombazana angakana ethwele ingodo lenswazi betshaya abantu abadala, obaba labomama asebekhulile ukuthi bangabazala, yinto embi kakhulu. Sibonga kakhulu umuntu lo owenelisa ukuthi athathe ividiyo le uze umhlaba wonke jikelele ubone kuba lokhu esihlala sikukhuluma ukuthi bakithi abantu bezanupiefu basithwalise nzima, abantu bezanupiefu basitshaya basibulala. Asiqambi manga ngendlela izanupiefu ehlala ikhuluma ngayo sithi hayi ayikwazi. So kube mgceke ukuba izanupiefu ivele iyiphathe njani, ivele iyiphathe yababulali. Batshengisile ukuba bavele bale njongo yokuthi babulale wonke ingqingubani umuntu ofuna ukubaphikisa. Sathi sikhuluma ngensuku ezidlulileyo zama-by-elections, ematopo bayasitshaya, insiza bayasitshaya, ebhinga bayasitshaya, kwangani sikhuluma into engayisiye babeca baphika bathi kabakwazi konke lokhu. Kodwa lamhlanje sokumgceke sokukhanya ithi iZANU-PF ivele iyiphathe njani, iyiphathe yababulali. Kodwa isicelo esilaso thina njengebandla le-CCC ukuthi uhulumende yenze amapholisa enze umsebenzi wawo, umthetho uthathe indawo yawo. Bonke abephula umthetho kumbe ngabantu be-opposition kumbe yibo bona laba abavele bejayele ukuyophula beZANU-PF babotshwe, ngoba kukhanya umthetho usebenza iceleli lo kodwa usebenza ukhangele uvikela iZANU-PF. Abantu beZANU-PF basitshayile insiza, basitshayile ematopo, basitshayile ebhinga. Abanye sibazi sabaqamba amabizo ukuthi uzibani lozibaniwe basitshayileyo sibaripote emapholiseni. Kodwa lalamuhla sekuze kwaphela inyanga ezimbili ezintathu akula nto abayenziweyo, akula muntu ngisho loyedwa oweZANU-PF owabotshwayo ebantwini bokela besabaripotayo. Ingozi ekhona engiyibonayo kuzaba mhlana amalunga e-CCC kumbe amalunga e-opposition eza kuthi sokwaneki, ngoba okwakhathesi umongameli wethu uadvocate Nelson Chamisa uqonqosela kakhulu ukuthula uncenga ama supporters akhe labalandeli bakhe kuba lanxa behlukuluzwa kanganani abazame ukuthi bahambise ukuthula phambili. Kodwa ngibone ngathiwa ukubekezela kwabantu kuzafika lapho kuphelela khona. Abantu bangafika esigabeni sokuthi sokwanele sebechaye sokwanele bachibilike babisele leli lizwe lisoze libuseke. Ngakho yikho sikhuthaza uhulumeni ukuthi into le katsha ibambe kusese masinya ngoba ngendlela abenza ngayo sikhangela lolu dlakela luqhubekela lusiya phambili amalanga okhethwe lokho esondele. So indaba ekhona ukuthi gazama uhulumeni ukuthi indaba le ayibambe isise masinya akhuze abalandeli bakhe laba ukuba bami ukubulala abantu bami ukuhlukuluza abantu ngoba kuzaba ngelinye ilanga abantu baqala kubise kuyabe sekungenye inkalazo yembuzi elizweni bezesabe kumhlaba wonke jikelele.
Sithanda njalo ukudlulisa ukubonga okukhulu kakhulu kumongameli wethu webandla le-CCC u-Advocate Nelson Chamisa ngokukhuthaza abantu ukuthi bazibane lanqabe phakathi kokulingwa okungaka bokuhlukuluzwa okungaka nsuku zonke. U-Nelson Chamisa u-Advocate ukhuthaza ukuba abantu bazibane nqa abantu bangahlukuluzwa bakhuthaza ukuthi bazame ngazo zonke indlela ukuthi benze ukuthula phakathi kwabo lamalunga e-ZANU-PF.
Lo ke ngumnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South. Ivandla le-MRP lithi ukufaka amatitshala angazi indimi zesigaba lapho abafundisa khona yikho okubangela ukuthi abantwana besigaba seMandebeleni bengenzi kuhle emhlolisweni. Ngalokho ibandla leli lithi lizatshengisela likhonona ngalolu daba ukuze lulungisiswe. Sixoxe lomkhokheli wogatsha lwabatsha kuleli bandla umnumzana Mudenda Chilumbo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngiyabonga baba Chris Gande, thank you very much. Indaba ekhona ngeyokuthi thina ezi abantu be-MRP abantu be-Matebelele sinesiqiniselo esokuthi ipassrate ephumayo ebantwaneni from grade 7 form 4 up to A-level kune-contribution ye-language barrier. Nxa sikhuluma nge-language barrier sikhuluma ngokuthi amavenda e-Bedbury, amasuthu e-Bedbury, amashangani ase-Bedbury kabafundisane khona ngayo, amadonga e-Bedbury befundisane khona ngalo, amakhalanga ePlumtree befundisane khona ngalo. That's the concept of a devolution of power. A devolution of power asokukhipha izimali emakhansi indisiyanika amakhansi. A devolution of power embraces everything from ekuzalweni kwempukane, ekuzalweni kwenyamazane yonke. A devolution of power ilanguage barrier esayikhiphela amakhiwo. Ukhulumani lo mntwana woku-ED umuntu okhuluma isiShona, ukhulumani lo mntwana ograde 1 up to grade 7 up to form 4 umuntu okhuluma isiShona ngoba ukukhuluma isiShona kumbe ukukhuluma isiNdebele isiTonga and across ama languages wonke akutsho ukuthi siyabe sifuna ukuthi umntwana enikwe i-explanation ekwanile. That would be in the translation of the mother language. That's the bone of contestation. So by violating the inviolable sacred trust of the people is one thing that is unfundamental, one thing that is undemocratic. Kina is the MRP seat no amatisha isiShona nikafundisa isiShona awungeke wathi wena akusela ama temporary teachers endaweni lapho ongazange yaka i-college kathesi kule wangishias college ekhona ayira 2-3 years ayika graduate sabantu abantu beya abolisha ukuthi ama temporary teachers engahambi anga recruit eMathebeleni ngoba bona emashonaland they did everything in terms of a tertiary institution ama colleges manenge mashona. So tina sithi hayi lokho ngakuyi ukuthi it's all about ukufa umnanga kwa must extend his prison cell. For example inkai ile 67 plus teachers abaqualify abangekho emsebenzini bathatha imisebenzi yonke yama teachers ba disempower ama districts wonke kasakwanisa ukwenza anything. Ama teachers ahlezi ama teacher are employed harari. We are saying this is wrong. Tina is EMRP singabantu bese determination. That's one principle.
Manje njengebandla lina lithini ngalokho?
So we are saying mhlaka 8 kahambe engaka deploy ama teacher awesishonene kahambe yo extend ama je kahambe yo extend ama amaris ngoba sizinikele ukufa sizinikele ulophi. Amashona must be deployed emarondi, amashona must be deployed emzarabani. Lapha kithi we are demanding for the imagine resuscitation of temporal teaching scheme. Baba Chris Gandhi, niti, we need a resuscitation of ama temporal teachers. Temporal teachers are better than umuntu obuye engakwanisi ukutolokela ukukhuluma ulimi lomntwana. Kungcono bebuye ama form 6 befundise primary. Befundise primary. Inonsense kamnanga gwaleyo ukuthi uleta ama teacher akhulume isishona lapha emathebeleni. Kayiphele ene mhlaka 8 sivimbile. EMRP we are steadfast angeke wasivimba.
Hello ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo umkhokheli wogatsha lwabatsha kubandla le MRP ubekhuluma icingweni le Studio 7 esebhinga. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi sithinte isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Kudakwashe Musaka yena othi lolu ludaba oselwalungiswa nguhulumende kudala.
Ngiyabonga abalaleli abathandekayo, ngiyabonga baba Gandhi. Lesi isiqokoqela sendaba indaba emnandi, indaba emhloko sibili ebe ihlupha esikhathini esiphelileyo. Yekelani ngiqale ngokuvuma ngempela ukubana yebo kube kulamatitsha abevela endaweni ezijiyeneyo esiyafundisa lapha abangakwanisi ukukhuluma ivini ibala elilodwa elolimi lwendawo lenaleyo. Kuyinto kathi isenzwa ngomoya lowana okuthi sibantu banye, umoya okubambana elizweni, umoya ongabandlululi abantu ngolimi lwabo, okuthi hatshi wonke umuntu engahamba endaweni etshiyeneyo ezilonge seZimbabwe efundisa. Kodwa ke eminye eminyakeni ephelileyo kumbe ngathi kunyanga eziphelileyo abantu basukumile babanga umsindo bekhuluma imbangelo kumbe bekhuluma ama points esingathi aqhakathekile, ama points afana ngokuthi engafundisa njani umuntu nxa engakwanisi ulimi.
Manje lithi kwenziweni?
Ngikhuluma nje ngingalitshela balaleli ukubana uhulumende siwatshintsha ipolicy. I-Public Service Commission sisukela umnyaka ophelileyo seyafaka umthetho omutsha. Kulama languages esithi khona ngama small languages, indawo eziyabo Bhinga, isiTonga, labo Mwenezi, labo Bedbridge, labo Venda, kusitsho kusitsho. Kwafakwa uhulumende ukuthi akusela mbalisi owe primary ovela endaweni eyinye engasiyo isigaba leso. Lokho kutsho ukuthi amatitsha wonke asethathwa eprimary athathwa esigabeni seneso, athathwa kudistrict yona leyo ngabantu abakhuluma ulwimi lwendawo lenaleyo. Ngingalinika umzekelo. Ngo-September ophelileyo amatitsha aqatshiwe, bonke abaqatshiweyo bathethwe endaweni lapha abahlala khona kubona lawo ama-language sithi ngama-language amancane. Njengasebhinga inginike umzekeliso, kwathathwa kuphela abamatitsha abavela eBhinga. Emwenezi kwathatha abavela khona le Emwenezi, kodwa kulabanye ababalisi bokuthi uyabe evela koBulawayo kodwa sevele ehlala eBedbridge. Labo labo bathathwa njengabantu abeBedbridge. So wonke amatitsha asengena okwakhathesi awutholi loyedwa ongaveli kudistrict yona leyo. So lokhu sokulungisiwe sokuyinto esebonwe ukuthi hayi eliqiniso ukuthi akusebenzeki. Kodwa manini ngicasise ukuthi usecondary yebo abaningi bavela endaweni naleyo, kodwa kulabanye abavunyelweyo abavela kwezinye indawo sithi ngama special subject, ama subject njengabo maths or physics, labo bavunyelwe ukuthi bethathe kwezinye isigaba nxa kungena endaweni naleyo amatitsha akhona ukufundisa lawo ma subject.
Hello ke ngumnumzana Kudakwashe Munsaka isiphathamandla sebandla lezano PF ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esebhinga. Udaba lokudwetshwa kakutsha kwezigaba zokhetho olwe delimitation lusolwa ngamabandla phose wonke abalisa lelezanu PF athi aliqutshwanga ngokusemthethweni. Kwezinye izigaba ukufana lakoBulawayo ziqhumanisiwe kodwa zasala lokhu zilitshumi lambili. Sixoxe lo Senator Khalipani Phugeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngiyabingelela msakazi, ngibingelela abalaleli emakhaya. Unyaka omusha msakazi, bonke labalaleli emakhaya. Udaba ongibuza lona ngesilungu ngathi it's a serious cause for concern. Ngokuthi mangabe ngempela kuyilokho abakushoyo ukuthi ukuthi i-report eyanikezwa umongameli welizwe ubaba uDokotela Mnangagwa, i-report eyiyo efakwe kudale parliamente ngolwesihlanu lolodlulileyo, efakwe phambi kwethu le report, kuthiwa yi-report yeZEC. Kusho ukuthi yi-report nje efakwe ngendlela engabizwa kuthiwa i-false pretense, bekungela qiniso kilo ngoba ihanjiswe kumongameli kuthiwa ngeZEC, kanti ayiswe yeZEC, ngeyabantu ababili abeZEC. Yalethwa eParliamente kuthiwa ngeZEC, kanti akuyona eZEC, ngeyabantu ababili nje. So ma ngabe kule qiniso kulokho silenking, ngoba ngithe ngifunda incwadi ebhalwe nguProfessor Maduku ebhalela iclient lakhe, uthe yena ubuzile umbuzo ukuthi le report njengoba siseParliament nje yi-report eliyithritha njenge-report yeZEC noma njenge-report yabantu ababili beZEC. So sizobona impendulo yakho, ngoba uthe yena ma kufika umvulo nje mhlaka 9 impendulo engayitholanga uzoya e-court inkantolo yomthetho. So sesisokunenkinga nje, angazi ukuthi ngubani olele emsebenzini ukuthi report ihanjiswe kumongameli. Angazi ukuthi kule ndawo ukuthi basayina bonke yini, or vele inkathi eziningi kusayina uchairperson lo deputy wakhe, or usayine yedwa, or what, angazi.
Manje ngokubona kwakho, ubona kuyini inyathelo elifanele ukuthi lithathwe ngabamabandla aphikisayo?
Abamabandla aphikisayo okwamanje ithuba lethu alikafiki, ngoba le ndaba ayinani nokunamabandla aphikisayo. Le ndaba yindaba ephakamiswe yi-citizen yeZimbabwe, isebenzisa lokho abakubiza bethi ngama-constitutional rights, and in this case constitutional obligations as well, ezokuthi uthi yena kulento engahambi kahle la kulento lukaSantungane. So sesithi ake nilike ukhangelisise lina beParliament, makulehlula ngizoye court, kodwa kukhona akusolayo. So sizoyibuka le ndaba sibone ukuthi iphutha libe kuphi. Maybe njengamabandla aphikisayo singabheka ukuthi kahle kahle umehluko we-report le under question ukuphi, lama-report ake aphiwa ngaphambili. Mangabe kulo mehluko, kule departure, in other words from normal practice, kuyamele ukuthi ngempela bese sibambe ukuthi kukhona ngempela okungahambi kahle la. Kodwa mangabe efana ama-reports, kusho ukuthi kuyamele sithi intervene legislative ngokufaka umthetho ukuthi no, ama-report maye kuya kithi kumele ebenzwe kanje kanje, so that sithi seselaphi lokho osokwenzekile manje ukuthi kungaqhubeki kusenzeka sisiya phambili.
Lo-ke ngu-Senator Khalipani Phugeni webandla le-MDCT, kodwa lapha ubekhuluma imbono yakhe ezimele. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi izisebenzi zikahulumende sezamukele indlela entsha yokuholisa amatitshala ngokuthi abafunde okunganani yibo abathola imali eningi, bese kusithi labo abasebelesikhathi labo besemsebenzini bazakhwezelwa iholo. Leli phephandaba lithi uhlelo lolu luyaqala kuyonale inyanga. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi njengoba izikolo zivulwa lamhlanje, abantwana labazali bebeqokozela izolo belungiselela ilanga lanamuhla. Leli phephandaba lithi umsekeli womphathintambo wezemfundo e-primary, umnumzana Edgar Moyo, uthi uhulumende uzaqala uhlelo lokungabhadalisi abantwana besikolo kuyonale item. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, Sabonani, Sabonani, Vana Kulvami, Linjani, Linjani, Patata Betwez in Davazinandi, I, Davidipazon as in Nandi, Silas, Zizamalamaonte, Vagitabin, Tanadwin to Mesel Telamauti, Rim to Mesel Lamin to Mesel in Davang, Zazan to Mesel, I, Nasia Pilas, one as Julia, Iliana Lampa, Iliana. Kumari Lokuma, Iliana, Navin Tigan Pagombono, one Laba, Labaman, Laba Chavan, citizens who better. I was also left above whom I want to Chavan to go back to me, also to above whom. At this body must have to everything. So, I was with the Odisar, Lurong, Lurong, Magic City, Kinsabaki, double seven citizens would know. A bang has added in Dabala, but 12 hours, which I say,
Ukombana ngemini ukuthi iMRP ezaphuzo CCC for MTCT sonke singama opposing party asibambane siyeke ake sibheke isimo okwenzakalayo abantu bechawa kangaka ukuthi ungakuphi wakuphi zilongo chaka ungonanga. We have to be against that. Kumele sibe against leyo nto ngoba manje uma uzochaka abantu abadala ngale ndlela ijikizani takusibantu bayo abachawe labo bantu labo bechawe bebulawe. Sifone ukuthi izothini zona ntithi asibantu bayo kodwa ngabantu bayo. Ye asibambaneni asikuyena ukugxekana ukuthi iTriple C wathi why nayizame ichaya abantu lithini ngayo linehlala ligxekana linanodwa kodwa nifuna umbuso ukuthi ube umbuso okhululekileyo. Uzokhululeka kanjani ngapha ligxekana nodwa? Izane izokuma kanjani or ibe namahloni kanjani uma izobonani nalilwa lodwa naye ngeneleli lichaye futhi? Kumele sibe against into yena le against yona izanophepha kumele iphuma sayifuni ngoba ngiyabona ukuthi khona uma singenza kanje sizoqhubeka ibusa and abantu bazobe qhubeka beshawa njengoba siyababona bachaya amavidiyo nanka yavele ngithi baphika badakubona abantu babo abachaywe ke nabo labo bantu abashawe abantu ebenezibindi ayikho enye into ezokwenziwa. Ilizwe vele angithi lathathwe ngegasi namanje malithathwe ngalelilo gasi ukuthi kuzo bulana abantu abashawa labo banalo yini igasi ende ngabantu abadala kufike nokugxekana thina sodwa sibambaneni sivotenini ma kuluziwe bethi basichaya sibachaya ngcono okuthana owesi
sitshona njani Studio 7 hayi thina usitshone kahle kakhulu phela kulijabulela kho konke lisenzela khona khuluma ngosibana ngolebuzwana. Enye into endithandayo kuyibonisa abantu lapha ngento ekhulunywa ngurhulumente waseZimbabwe kule ndaba yakhe leyathena abantwana asoze babhadale i-school fee izikole ezisema-reserve for one term. Lokho okuyinto kwakhe lokho akukhulumayo akusebenzi inikisi lokho akukhulumayo lobo yibumenemene bakhe ukuthi kulo mntwana ongathi wena abantwana kababhadali i-school fee for one term but is one term esazi ukuthi uye emavotini amavoti akhona yayeyona i-first term leyo kwazi ukuthi ufuna ukuvotela erobha abantu into esegxekele ngakho akula nto esebenza la bantu bengakulaleli lokho so akula mntu indaba engathi ukuthi zifunde kufunde isikhathi eside iminyaka mbe 5 years abantwana besikole bengabhadali i-school fee lokho akukhuluma yize neze kumenemene bakumnangakwa lo so azama uchannel ukutshela abantu amanga nxa ebhadalisa i-school fees akabhadalisa i-school fees nxa engabhadalisa angabhadalisi izikole i-school fees ekuqonda ukukhuluma ezikoleni zisema-reserve uyabona ukuthi abantu basemakhaya bayizijugidi bazamlalela bathabeleyona i-one term engalamsebenzi that is useless lokho akusebenzi abantu bengavumela into zikamnangakwa ebarobha abavote kusebanikile kungade bacuphela khona njengenkukhu okunelo kade bayirobha ngakho abahambe emavotini behlukanela emavotini kuphela iqiniso bayalaza abantu and bayakwazi laba siyarotha bakwenjani and siyazi ukuthi abantu loku babesapota izanu begijima le zanu babekwathi bafuna bakufuna kodwa kwalesi sikhathi kaba uze baphume kwizanu kube le ngqubekela phambili elizweni lakithi kabayevotele omunye umbuso kube lo mbuso orayithi ezimbabwe okhululekileyo lokho okwenziwa ngumnangagwa isiusibesa kusebenzi siyazisapota into zikamnangagwa lokho kungcolile umbuso wakhe lawo akulanto asenzeleyo. empilweni. So abantu kabachiyane lento zikamnango zoba bavotela amanye amaphathi azaphathi izimbabwe ngendlela eright. Abantwana bethu bafunde baphumelele bayelathwe ezibhedlela. Into yonke ihambe kahle ezimbabwe sishiyane into kamnango pha. Ngiyabonga kakhulu.
Yes, ke sebenye ngiyalibingelela lonke lapha elikhona bakithi. Yeyiwe mthiwa ngikhuluma nje nsejombe bakithi ngiqala ngokuthi khona hayi happy 2023 madoda singenile. Ngenile kodwa singene nzima. Ibona kunje indaba yomkhono welizwe. Eh madoda abantu nje babona abalezivindi bobaba labo mama. Abantu balezivindi okokuthi nje nxa kungeri ukuthi umuntu uzafakela ukuxa laphana. Ah kungaba ingozi kuleli lizwe. Kukhona okungaba lotshintsho laphana siya kubona. Kodwa into esiyesabayo nje laphana lugodo izi ngamamachethi ayabisetshenziswa i-ruling party imkhonto njani njani le mbhobho lamapolisa lamasiya yiwo. Lokhu obviously ruling party kade siqalisile ukukusebenzi. Kodwa yekela ngithi khona kumfana lo wetripuzi oyelo lo Chamisa. Chamisa mfana wena. Wena mfana wena lo muthi wena. Into ele yonke besingayibona kodwa ngokubuya kwakho kuhle kwakanye ukuthi mfana wena lo muthi wena. Mfana wena wedwa wena. Kodwa laba bangazi bakuthini. Bachaya abantu bathini kodwa umuthi wakho abafuba uthola. Ngowakho wedwa umuthi wawunikwa nguNkulunkulu. Ungu-one. Usesizwini sikamama uphuma vele wawuzivelisa uphethe ezandleni zakho. Ah mfana. Ah mfana unemishunga iwe. Hmm? Tikutoziona 2023 mfana pano kubuya kwansi kuyenzakala inkalakati yolido lapho. So mfana lapho uhamba khona qaphela. Lapho uhamba khona odla khona qaphela. Lapho ulala khona qaphela. Ngoba ithimu ikumakile iZanu PF ayifuna ukukudlala. Ikumakile lokhuyana kokukumaka kanye kanye. Ukuthi ngenza civil feelings check khonapho. Ah uyangena phansi lapha. So please zama uhamba kuhle mfana.
Sanibonani sanibonani bantu bakhiphisa ngezindawo ngezindawo. Ah sizakubona lokho kwenzakala elizweni lakhe. Kodwa akungapheliyo kuyahlola. Likwenze bomnankagwa labo Joseph Juma labo Chiwenga labo Gawule. Kusalivumela likwenze. Kodwa one day is one day. And alikho ilanga elingafikile. Kuzathi kunje ngelanga silingcwaba silindele abantu becelebrator. Abantu bakhathele yini? Abantu bakhathele ngani bantu bezani kuyo? Galila ncedo liyiziphofu lihlukumeza abantu libulala abantu kuzofica ngelinye ilanga. Labantu banaba ababa ehlala libabulala ukusa namalanga basezovuka bezilwele. Ngoba lapho eseliya khona selidonisela ukufa ngeke lisabuyele emuva. Selisiya kufa lina lapho eliya khona. Uzolifica kuphela ukufa. Babulaleni abantu liyenze lokho elibenza khona. Kodwa one day to one day. Sikhathele yini? Sikhathele yini abantu bezani ukuphila? Kapa abantu abangatshintshiyo. Abantu abalomqondo lwalo selokhu babulala abantu lamanje lokho besihlukumeza abantu. Kathilithi abantu beyenzeni? Abantu bephile ngani? Abantu bephile njani elizweni? Ngoba kunakalila ncedo phela lapha. And manje umthetho vele awusekho total elizweni lakithi. Bukuthi kwenzakalani elizweni. Buka nje ukuthi elizweni lakithi kwenzakalani. Akusela mthetho lapha. Into yonke sifunza abantu bezani ukuphila sifunza amasela.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318.
Master KG featuring Indlovukazi. Besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Ngisitha sibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.